Indaba ngamafitshane ku Studio 7 Zimminethi zivela e Voice of America ese Washington. Ngingontungameli Nkomo. Okusendabeni zethu zalamhlanje ngo 8 o'clock ntambama. Umbiko oyethulwe yihofisi kaComptroller and Auditor General uveza ukuba imali yesikhwama esasungulwa nguhulumende ukulungisa imigwaqo kayisetshenziswa ngemfanelo. Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza uhulumende ukuthi akhangelisise udaba lokuqala njalo ukuba abakhathazwa ngumkhuhlane wezinso babe lakho ukuthola ezinye indlela zokwelatshwa hatshi ukuthi baphile ngedialysis yona edulayo njalo okumele yenziwe njalo nje maviki wonke ukuze isigulane siphile. Inhlanganiso yababalisi iPTUZ ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi nxa izikolo zingavulwa uhulumende engake engezeleli izisebenzi zakhe iholo. AbeZimbabwe abasebenza kwele South Africa sebethole amacebo enza kuthathe imizuzo ephansi kwelithumi lanhlanu ukuthi bathumele impahla lemali kuzihlobo lemuli eZimbabwe. Lezi ngezinye zezindaba ezimqoka kuhlelo lwethu lwalamhlanje ntambama. Lingakohlwa uhlelo lwe Live Talk ngo 8:30 p.m. lapho esixoxa khona ngesimo semigwaqo yona ebikwazi dilikile kakhulu. Zonke lezindaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo.